Esethula ama-drone okuqala emngceleni welebombo Border Post ngeviki ephelileyo, umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Leon Schreiber utshela bezindaba ukuthi aseqalile kusebenza engceleni emihlanu ehlupha kakhulu ngokuchapha kwabantu endaweni ezingekho emthethweni. Le mingcele igoqela owe-Bay Bridge okungena khona iningi lezabane zeZimbabwe.
Sesilamehlo emkhathini sifuna ukuxwayisa labo abacabanga ukwephula imithetho yokungena elizweni ngokuchapha imingcele ngudlu ukuthi bazathola imbila zithutha.
Uceda ubuye wathi sebethule njalo amakhamera azafakwa ngabalindi bomngcele empahleni abazigqokayo ngaso sonke isikhathi nxa besemsebenzini. Ukuthi amakhamera la azabebonwa zinkokheli zabalindi laba azasiza ukuphungula inkohlakalo abuye aphathise njalo kwezokuphepha kwabalindi laba ikakhulu labo abasebenzela emahlathini. Lolu gatsha selethule njalo amabhasi athengelwe ukubuyisela emuva izalwane zakwamanye amazwe ezibanjwa selizweni ngokungekho emthethweni. Eminyakeni edluleyo, lolu gatsha beluqasha amabhasi ukwenza lo msebenzi, kodwa khathesi luthi sebezabuyiselwa ubuthumuthumu njengoba selulamabhasi azakwenza umsebenzi lo. Phezu kwalezi nhlelo, ugatsha lwendaba zasekhaya luqhubeka lusengeza inhlelo zokuzingela abangalamaphepha emsebenzini lezindleleni. Izizalwane zeZimbabwe zona zethule imbono ehlukeneyo ngenhlelo zogatsha lwendaba zasekhaya lezi. Abanye bathi akusoke kusize ngalutho lokhu njengoba izimo ezifuqa abantu ukuba bangene kwele South Africa ngokungekho emthethweni zilokhu zisanda eZimbabwe. Umkhokeli wenhlanganiso we-Progressive Zimbabwe Foundation uMnumzana Lacy Mlilo uthi kusemandleni ayo iSouth Africa ukwenza lokhu.
Ebesingakucela ukuthi iSouth Africa isisize kakhulu singamaZimbabwe ukwenzela ukuthi kungabi khona abangena kuleli ngokungekho emthethweni.
UMnumzana Thathi Ndlovu yena uthi lokho kufana lokuzama ukuthisela inyoka emlindini ongavalwanga uzikhohlise ngokuthi ayisoke iphume.
Siyakwazi sonke ukuthi abantu laba baleka indlala, babaleka izimo zakhona ngale khaya. Kanti ngeke kwenzeke ukuthi sibangabalekeli la kunamadlelo awangcono phela.
Kusenjalo kubanjwe umthayeli wakwele South Africa elayisha abantwana beZimbabwe abangamashumi amabili lanhlanu 25 ebangenisa kwele South Africa. Isikhulumeli sohlangothi olubona ukungena lokuphuma kwabantu elizweni, i-Border Management Authority, uNkosikazi Meme Mkhotse uthi ukutshengisa ukuthi abadlali ngalamacala, umthayeli wemotane uhle wathathelwa imota yakhe waphiwa lesijeziso sokuhlawula amarandi aphose afike inkulungwane ezingamakhulu amathathu 375,000 rands. Mele Sotho 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.